olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga.
Hello Chris Gande.
Endabeni zethu lamhlanje.
Four winners last year were some of the high maize producing areas in the country. You look at Urugwe, Karoi, etc. Most of our farmers switch to tobacco, either mainly because people get their cash as compared to producing maize, either probably where you get your cash probably after 6 months.
Ingcwethi zomhlaba kwezokutholakala kokudla ziveza ukuba eZimbabwe elilakho kuzilimela ukudla kweneleyo nxa lingatholisa abalimi imfundiso lemali yokuthuthukisa umsebenzi wabo.
Hayi, sasehlukanga lutho Chris. Okukhona ukuthi kathesi mina sengichasise okudulileyo kwezulisa kulokhu abantu adebekuzi. Kuphela, ngichasisela labo esibamelayo ababalisi besikolweni.
Inhlanganiso ebona ngelungelo lamathitshala iZimbabwe Teachers Association ilandule imbiko ethi sokuqhamuke imbono ehlukeneyo phezu kodaba lweholo lezisebenzi zikahulumende.
Uhulumende weZimbabwe usebize ummeli wakwele Melika elizweni umnumzana Bruce Wharton ukuthi achasise ukuthi kungani uhulumende wakhe ephethe kubi umphathi ntambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Zimbarashe Mbengegwi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Ingcwethi kwezokutholakala kokudla ziveza ukuba eZimbabwe elilakho kwenelisa ukuzilimela ukudla kweneleyo laloba libhekane lendubo zokusilela kwemali yezikwelede ezilomthelo ophansi emabhanga yokuthenga ukudla kanye lemfundiso yendlela zokulima ngokuthelelezela. Lokhu kubikwa kubangela ukwehla kwesivuno lanxa ilizwe lilemithetho emihle eqondisa umsebenzi wokulima. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu Mavis Gama eseHarare.
Ekhuluma emhlanganweni lengcwethi kwezokulima owenzelwe emahofisini omeli weMelika kuleli kuhlangothi lwePublic Affairs eHarare, umsekeli womeli wenhlanganiso yeFood and Agriculture Organization eZimbabwe umnumzana David Mfote uthi ukusilela kwendlela zokulima ngokuthelezela kungenye yembangela yokusilela kokudla elizweni.
With respect to other public irrigation for the individual farms, it's also more to do with the lack of other public capital from our banks, financial resources from our banks, for people to be able to go and borrow and invest on irrigation schemes.
Umfote ukhuthaza uhulumende ukuba aphathise abalimi ngemfundiso eyanelayo ngomsebenzi wokulima izilimo ezehlukeneyo ezihambelana lendawo abakizo kanye lokusebenzisa amandla avela elangeni awesola ngoba amandla kagetsi ebiza intengo ephezulu. Wengeze ethi lokwenza kwabalimi lakho sekuphazamisa ukutholakala kokudla ngoba iningi labo sebejahe ukulima izilimo ezibatholisa imali ngesiphangiphangi okufana legwayi lanxa besezigabeni ezina kuhle izulu okungabatholisa isivuno esihle nxa bethe balima izilimo ezitholisa uzulu ukudla. Ngakho umfote uthi uhulumende aqakathekise inhlelo ezitholisa abalimi imfundiso emqoka phezu kokuqakatheka kokulima izilimo zokudla ezifana lamabele lenyawuthi ngoba kuyizilimo ezilokudla okwakha umzimba njalo ezingadingi izulu eliningi.
Four winners last year were some of the high maize producing areas in the country. You look at Urugwe, Karoi, etc. Most of our farmers switch to tobacco, either mainly because people get their cash as compared to producing maize, either probably where you get your cash probably after 6 months.
Omunye wabakade bekulo mhlangano ngaphansi kwenhlelo zokulungiselela usuku lokuqakathekisa indaba zokudla umhlaba wonke jikelele iWorld Food Day mhlaka 16 yonale inyanga ngumnumzana Fanuel Kumanzala, ingcwethi kundaba zokutholiswa kokudla enhlanganisweni ye-USAID. Ukumanzala uveze ukuba abenhlanganiso yakhe sebanelise ukutholisa eZimbabwe usizo olubiza amadola edlula isigidi kusukela ngomnyaka ka-2002 ngaphansi kohlelo lwe-Food for Peace Development Program. Wengeze ethi okungaphathisa ukuqeda udubo lokusilela kokudla yikusebenzisa indlela zokulima ngokuthelezela. Lezi ngcwethi ziveze ukuba eZimbabwe liyenelisa ukuthola isivuno somumbu ongedlula izigidi ezimbili zamathani 1.9 million metric tons, kodwa okwamanje lesi sivuno simi kumathani aphansi kwesigidi 798,000 metric tons. Zithi lezi ngcwethi eZimbabwe lisalela muva nxa kuqathaniswa lamanye amazwe asathuthukayo awezwekazi le-Asia. Lokhu kwehla kwesivuno ngezizathu ezehlukeneyo kubikwase kubangele ukuba abantu abedlula izigidi ezimbili 2.2 million kumele batholiswe usizo lokudla. Umhlangano walamhla lo uza kulungiselelwa usuku lokunanza isimo sokudla emhlabeni jikelele ngaphansi kwesihloko esithi Sustainable Food Systems for Food Security and Nutrition, Healthy People Depend on Healthy Systems. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.